Bengila pha eklasini futhi ngakholisa i futhi manje ibhuku lokuqala lamaHebheru nguPauli safumana kumbe siyakholwa izazi zenkolo ziphelele azazi nje ukuba naye kuphi kumbe ngubani owalibhalayo kodwa ngiyakholwa loba ngubani olokudalula kukamoya okuncinyane uza kubona ukuthi kwakunguPauli kuyakholwa ngeningi lababhali ukuba nguPauli futhi lokuthi waye esahlukweni 1 sathola ukuthi kwakuyikuphakamisa inkosi uJesu ukuthi waletha njani phansi ukutshengisa ngesehlakalo leso ayebelaso endleleni yakhe esiya eDamaseko manje uPauli kwakunguye okokuqala ngakho isazi senkosi lesibili uPauli wayefundiswe ngaphansi kukaGamaliyeli omunye wabafundisi abakhulu balolosuku futhi wayekhaliphile lokuhlakanipha futhi isifundi seBhayibheli esikhaliphileyo sibili futhi ngathola lokhu lapho esendleleni yakhe esehla eDamaseko elencwadi esikhwameni sakhe ukubopha bonke ababesendleleni yevangeli elidala elibusisiweyo futhi lindoda yayiphelele kodwa ngihlezi ngikholwa lokho kusukela uPauli ebona uStefani esifa ngiyacabanga ukuthi kwamthinta lapho evumela ukufa kukaStefani futhi wabamba amabhathi alabo ababemkhanda ngamatshe khona-ke uPauli waba licala ngegazi likaStefani futhi wavuma futhi wathi angifanelanga ngitsho wathi ngoba ngichithe igazi lowakhe owafela ukholo uStefani ngoba wakufakazela futhi nxa ufakazela ulutho ulecala nje njengokuba ungumhlanganyeli wakho ngakho nxa singafakaza sithi yebo kade kungamelanga benze lokhu okunje lokunje nanzelela okukhulumayo ngoba ulecala ngendlela okwahlilela kwakho ukuhamba ngakho nxa ungenelisi ukwenza isinqumo ungakhulumi lutho kuthiye nje kunjalo khona-ke lapho ufakaza ukuthi ungumkristu khona-ke ulecala bona ulecala lokuba ngumkristu futhi kumele uphile kulokho futhi nxa uNkulunkulu esenza isithembiso eBhayibhelini ngibona indoda lapha esihlalweni esilamasondo lapho uNkulunkulu esenza isithembiso ulecala ngaleso sithembiso ngaphandle kokuthi asigcwalise yena uNkulunkulu ulecala lapho esenza isithembiso futhi imibhalo ilecala ize igcwaliseke bona ikhona khona lapho njengesitho leso uNkulunkulu asenzileyo futhi kufanele kugcwaliseke kungenjalo uNkulunkulu ulecala bona futhi-ke uPauli engumfundisi futhi esiza endleleni yakhe esiya eDamaseko ngalolo suku phose ngesikhathi semini ngiyakholwa kwaba lokukhanya okukhulu okwakhanyayo kuphuma emazulwini futhi kwampumputhekisa futhi wawela emhlabathini futhi wathi wayefuna ukuba kwazi ukuthi lowo kwakungubani wathi ilizwi lakhuluma futhi lathi Sawuli Sawuli ungihluphelani ngiyakholwa isahluko 8 semisebenzi futhi wathi ngubani lo engimhluphayo futhi ilizwi laphenduka lathi nginguJesu nginguJesu futhi kunzima kuwe ukukhahlela izincijo futhi wayeyini-ke uJesu uJesu wayekukhanya ukukhanya nje okukhulu kukhanya kukhazimula manje ukusikhuthaza lokuthola isisekelo lapha wayeyikukhanya kanjani lapho yena engumuntu manje akula oyedwa kwakulexuku lamasotsha kanye loPauli abalindi bethempeli besiya besehla ukuyabopha uPauli wayengukaputheni omkhulu futhi babesiya besehla ukuyabopha labo bantu ngemikhankaso yabo lokunjalo lokwethemba lenkolo yabo elalihlala ngaphakathi kwabo kodwa manje nango lapha uJesu njengokukhanya okukhulu manje nxa likhumbula ekuqaleni uJesu wayeyikukhanya uJesu wayeyilogosi eyaphuma kuNkulunkulu futhi wayeyingilosi yesivumelwano eyakhokhela abantwana bako-Israyeli bedlula enkangala futhi wayeyinsika yomlilo leyo abakhanyela kiyo futhi lapho esaselapha emhlabeni wathi ngavela kuNkulunkulu futhi ngiyabuyela kuNkulunkulu ngakho nxa wavela ensikeni yomlilo engena emuntwini khona-ke nxa wabuyela lapho ayekhona wabuyela ekukhanyeni njalo futhi nango elapho lapho uPauli embona wayeyikukhanya manje wonke amabutho lawo ayeloPauli awabonanga ukukhanya khona-ke kuyenzeka na ukuthi omunye engakubona futhi abanye bengakuboni Ngempela kulungile yena uPaul wakubona kodwa abanye babo bonke abakubonanga ukukhanya. Manje lapho uPetro esentolongweni siyathola ukuthi ukukhanya lokho kwangena entolongweni kwavula iminyango futhi wayeyi lokho kukhanya kwaphumputhekisa abalindi bonke lapho bephuma uPetro ehamba futhi lapho esefike emnyango wavuleka wodwa kuthule wavaleka ngemuva kwakhe kusukela entolongweni engaphakathi waya emnyango wangaphandle wavuleka ngokwawo wodwa wavaleka uthule futhi ke wasesiya esikhaleni waphuma waya esitaladeni sedolobho futhi wahlikihla amehlo akhe sengathi uthi bengiphupha na. Akazange abekwazi lokho okwenzakalayo kodwa ingilosi yenkosi ingilosi efanayo eyaye iyinsika yomlilo eyahambisa uMose elwandle futhi yalwendlala. Oh, futhi ulwandle olufileyo ulwandle olubomvu lwenza imiduli nhlangothi zombili futhi u-Israyeli wedlula futhi lapho befika kuJordani oluhubayo akazange azibonakalise khonale kodwa wayekhona lapho ngoba wayivula futhi bachapha ngaphetsheya ngomabasa lapho amagceke egcwele ngamanzi futhi wamisa intwasa futhi wamisa ungqoqwane ekuncibilikeni ngoba aluzange lube ngumduli oya phezulu laphezulu lwama nje. Lowo nguJehova wethu, leyo yinkosi yethu uJesu, lwama nje, futhi bachapha phezu komhlabathi owomileyo. Manje uNkulunkulu wathembisa ukuthi wayezabanakekela, ngakho wayebotshelwe esithembisweni sakhe. Manje uPawuli esazi ngalezi zinto, futhi ezazi, waba lethuba ngoba uNkulunkulu wayekhuluma iqondane loPawuli, wayengakhulumi lamasotsha ayekanye laye. Wayekhuluma kuPawuli kuphela. Manje lapho ingilosi yenkosi isehla phansi esimweni senkanyezi labakhangeli benkanyezi izazi zaseIndia lapho zibona leyo nkanyezi futhi bayilandela okwamamayila angamakhulu futhi yedlula yonke indawo yokukhangela okusemkhathini ngoba babegcina isikhathi ngezinkanyezi futhi akula wabona leyo nkanyezi kuphela izazi. Oh mina habo, akulithokozisi lokho na? Khona-ke liyabona, uNkulunkulu akasebenzi lezinhlanganiso, akasebenzi lamaqembu abantu, usebenza lo muntu ngamunye, uyazambula emuntwini ngamunye. Futhi manje ukuthi lokhu, hathi lokhu, uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yami, futhi angikutsho lokhu, ngikuqondanisa lami, udumo lomuntu. Manje ukuba lapho nje kodwa belisazi na lowo uNkulunkulu ofanayo lowo Jesu ofanayo ukanye lathi lokhu kusa liyakwazi na munye lamunye wenu ulobuncane ubufakazi ngokwakhe bakho khona khathesi ukuthi ulapha futhi usenzele olunye ulutho kulolu suku angalwenzanga kwezinye insuku. Waba lo mfanekiso wakhe uthethwe kulolu suku. Silawo uyalenga khona laphana. Bona insika yomlilo, inkosi uJesu ofanayo. Khangelani ukuthi usebenza njani manje. Nga eyinkosi uJesu ofanayo, uzakwenza izinto ezifanayo. Ngoba iBhayibheli lathi, ungofanayo, izolo lamuhla lanini nini. Manje uPawuli engakamemezeli lutho loba lokhu kwakuqondile kumbe kwakungaqondanga waqala waya phansi eGibhithe futhi wahlala iminyaka emithathu ukufumana ukuthi kwakungokombhalo kumbe hatshi lake labakwazi lokho na. Emva kokuguqulwa kukaPawuli waya eGibhithe okweminyaka emithathu lapho wahlala futhi kulapho afundela khona inhlakanipho enkulu. Manje hatshi ukuzifananisa lakancane ngilapha nje ukuthi umoya ongcwele ulokhu engofanayo. Manje ibandla lami lapha liyakhumbula iminyaka edluleyo lapho lingilosi ibonakala futhi itshengisa izinto. Ngangithandabuza kancinyane ngakho lonke liyakwazi lokho lina abangabakudala nxa lokho kuqondile phakamisa isandla sakho lapho uzwile. Yebo khangela ibandla lakhathesi kwabangabakudala bona ngangithandabuza ngoba abachumayeli bangitshela ukuthi kwakungokukadeveli futhi ngangathi ngiyakukholwa kodwa ngalinda Ngangichongo lutho mayelana ngakho. Kodwa oh malibusiswe ibizo lenkosi. Ngobunye ubusuku phetsheya wehla phansi ingilosi futhi wakwembula emibhalweni ukuthi kwakunguye. Futhi lapho ngikubona emibhalweni khona-ke ukukhalimela umhlaba wonke ngakho umbiko. Ukusukela lapho kuhambe u-Ora Roberts, A.A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hinks labanye abaningi. Bona umbiko ebantwini. Futhi uJesu ungofanayo izolo lamuhla lanini nini. Unjalo ngokombhalo ungofanayo. Wenza okufanayo, ungofanayo, futhi usebenza ngokufanayo. Uyazibonakalisa ngokufanayo, futhi ulapha lokhu kusa ngokufanayo. Manje singambona, singehluleka, loba yini okuyikho, silobufakazi, khona khathesi ukuthi ulapha. Manje siyafumana ukuthi uPawuli phezu kwalesi sehlakalo lekubhaleni incwadi lezi iningi lazo esentolongweni wayeqathanise iTestamente elidala lelitsha. Manje khumbula umbhali wokucina waleli Bhayibhili ngokuphefumulelwa uNkulunkulu wehla phansi futhi wamtshela loba ngubani oza kwengeza ulutho kukho kumbe aphungule ulutho kilo. Ofanayo uza kukhutshwa phandle kwengxenye yebhuku lokuphila ngaye. Ngakho singeke sazama ukwengeza into eyodwa kilo. Oh, kumele lihlale njengoba linjalo. Akumelanga kube lolutho olungezelelwe kilo. Futhi kumele silwele into yonke engaphakathi kwalo. Angifuni okunye okwengeziweyo, futhi angifuni okuphunguliweyo. Ngifuna lokho elikutshoyo. Manje ibhuku leli lamaHebheru, isizathu ngilikhethile, injongo eyodwa, into eyodwa, lincwadi mfowethu Branham othandekayo lokunjalo, futhi sifuna ukuhlala kanye lelizwi. Manje isahluko 1 kwakuyikuphakanyiswa kukaJesu, ngakho nguye omkhulu wakhona, futhi uPawuli wasazisa ngobunye ubusuku ukuthi wayesekuqaleni okukhulu. Futhi safumana ukuthi wayengasilutho olungaphansi kukaMelikizedeki, inkosi yaseSalema, omkhulu, wesahluko sesiseveni. Futhi manje lokhu kusa, siyamsondelela ngokunye ukuma kusukela esahlukweni sesithu. Manje ngemva uPawuli esinika lo omkhulu, umbiko omangalisayo, wokuphakamisa uJesu, futhi wenza ingilosi ukuthi zimkhonze. Futhi ngiyacabanga ngalapha njengomhlaba usumdala okunganani, futhi uzawugoqa njengesembatho, kodwa bazabhubha, kodwa wena uyasala. Futhi ngale esahlukweni sesithu kumbe indima yesithu ngiyakholwa kuyiyo ukhulumile yena kulezi nsuku kithi ngendodana yakhe. Futhi khangelani ngezikhathi zendulo lendlela ezithiyeneyo wakhuluma ngabaprofethi. Sadlula ngaphakathi futhi safumana lokho abaprofethi ababe yikho lokuthi uNkulunkulu waletha kanjani umbiko wakhe ngabaprofethi. Kodwa kulolu suku lokucina ukhulume ngendodana yakhe uJesu ngomoya ongcwele. Wakhuluma ngabaprofethi leso sikhathi, khona-ke sabuyela ngemuva futhi safumana bonke labo baprofethi babe lomoya kaKristu kibo. Sabuyela emuva kuJosefa futhi safumana ukuthi wayefanekisa uKristu ngokupheleleyo. Sabuyela kuMose futhi safumana ukuthi wayefanekisa uKristu ngokupheleleyo. Futhi sehla phansi la kuDavida. Futhi lapho uDavida elahliwe eJerusalema engakwazi ukuthi ngani, kodwa wakhwela phezulu entabeni futhi wakhangela ngemuva entabeni ye-Oliveti futhi wakhalela iJerusalema ngoba wayelahliwe. Iminyaka engamakhulu ayisificaminwembili kusukela lapho indodana kaDavida yalashwa njengenkosi eJerusalema futhi yahlala entabeni efanayo futhi yakhala. Oh, umoya kaKristu usebenza labantu ngamunye. Manje uPawuli uqala ukuthi ngakho-ke kufanele siqaphelisise izinto esizizwileyo. Isahluko sesithu manje sesiqala. Ngakho-ke kufanele siqaphelisise izinto esizizwileyo, hlezi mhlawumbe ziphunyuke. Oh, makuthi uNkulunkulu akubethele kungene kuleli tabhanekeli lokhu kusa. Ngiyakhuleka ukuthi umoya ongcwele uza kutshonisa lokho kujule kangako enhliziyweni zenu. Kufanele siqaphelisise ezintweni esizizwileyo.
people ought we to be?
Lihlobo bani lwabantu okumele sibe yilo lapho sibona uJehova omkhulu esehla phansi futhi esenza izinto azenzayo. Futhi sizibone ziqathaniswa umbhalo ngombhalo ukuthi ziliqiniso. Futhi siyahlala ngezinye izikhathi njengensumpa esigodweni futhi nje singelandaba. Sifanele sibe siphitheka ngawonke umzuzu sizama ukuletha abantu kuKristu. Kufanele sibe ngamatshe aphilayo. Akufanelanga ukuthi sibe ngabavilaphayo njengalokho esiyikho. Siyahamba ebandleni futhi sibone inkosi uJesu isenza olunye ulutho kumbe isibusise ngendlela ethile. Futhi ke siyabuyela phandle futhi sithi umhlangano omuhle sibili. Manje ukuthinyayelwa kwelizwi siyakukholisa kodwa akusiyo nto enkulu, kayisiyo. Akumelanga sikhonze inkosi ngemva nje sesidlule ekuthumayelweni kwelizwi njengalokho esivame ukukwenza. Ukumkhonza nje kuyamangalisa lokhu, kodwa kufuze simkhonze ihola lonke lempilo yethu. Lapho sisemsebenzini kufanele simkhonze isikhathi sonke ithuba lisiba khona. Khonza inkosi ngokufakaza ngaye. Nxa libona abanye benu lina makhosikazi ubone umfazi esebubini, khonza inkosi ngokumthatha futhi usithi, "Dade, kule mpilo engcono kulaleyi." Lina madoda emsebenzini yenu, lapho usizwa umuntu esebenzisa ibizo lenkosi ngeze, thatha ithuba ohlangothini olulodwa futhi unyenyele futhi umthathe ngesandla futhi uthi, "Wena, kule mpilo engcono kulalokhu." Akumelanga usebenzise lawo mazwi futhi umtshele ngendlela echumileyo, ethambileyo. Zonke izinto lezo ikukhonza. Futhi lapho sibona omunye umuntu egula futhi udokotela ethi akusela okunye okungenziwa, kufanele sikhonze inkosi ngokubatshela kulonkulunkulu wezulwini ophendula umkhuleko. Futhi ke lapho sibona izinto lezo zisenzakala, lezo esizibonayo zisenzakala futhi zisenziwa, akumelanga siyekele lezi zinto ziphunyuke. Siyakuthiya nje kusedlula eminweni yethu. Yo indaba ngebandla lePentecost elikhulu lamusa. Bayekele okuhle kwakhona kuphunyuka eminweni yabo lapho bebelakho ezandleni zabo. Kodwa khangela lokho abakwenzileyo, benze njengamanye amabandla wonke, bagijimile enzuzweni ngendlela kaKhora futhi babhubha ngendlela kaKhayini futhi babhubha ekuphikiseni kukaKhora. Bahlele inhlanganiso kunokuthi babe lobuzalwane lapho sonke esingaba munye khona. Bazihlele inhlanganiso, benza izinhlanganiso ezincinyane lezijobelelo futhi bavuka kusukela lapho futhi bephula obuzalwane. Futhi nxa lingakhangeli, amabhaptisti lamapresbyteriyeni baza kuthatha, ngoba uNkulunkulu uyenelisa ngamatshe lawa ukuvusa abantwana ku-Abrahama. Futhi sikuyekele kwaphunyuka ezandleni ngokungabambani. Ama-India alahlekelwa njani yileli lizwe emuntwini omhlophe? Kungenxa yokuthi babengabambananga. Uba babenze impi eyodwa enkulu ebambeneyo, kodwa babesilwa omunye phakathi komunye. Babengabe bebambe indawo yabo nxa babengabe bebuye ndawonye bonke. Siza kulahlekelwa yikho kanjani ngoba kasibambananga? Indlela esilahlekelwa yisehlakalo sethu loNkulunkulu kungenxa yokuthi kasibambani. Sibeka eyodwa, sivizeleyi i-Methodist, laleyi i-Baptist, laleyi i-Assemblies, laleyi i-Oneness, laleyi enye into ethile, futhi le-Church of God, futhi le-Nazarene, i-Pilgrim Holiness. Sehlukanisa umzimba kaKristu. Akumelanga sehlukane. Singehlukana embonweni, kodwa masibe ngabazalwane nhliziyo ngenhliziyo. UNkulunkulu ufuna sibe njalo. Wafela ibandla lonke likaNkulunkulu futhi kasifuni ukuthi sehlukane. Manje kufanele siqaphelisise ngamandla izinto esizizwileyo hlezi mhlawumbe ziphunyuke. Ngoba uba ilizwi elakhulunywa zingilosi laqiniseka. Liyakuzwa na? Uba ilizwi elakhulunywa zingilosi. Manje ingilosi isithunywa. Ibala ingilosi litsho isithunywa, futhi sedlule kukho ebhukwini 1 lapha uNkulunkulu ezikhathini zasendulo nangendlela ezehlukeneyo wakhuluma kubobaba ngabaprofethi. Lezo kwakuyizithunywa zikaNkulunkulu futhi babe yi nqa babe izithunywa zikaNkuluNkulu babe izingilosi zikaNkuluNkulu isithunywa ingilosi kumbe ingilosi isithunywa bengisicho isithunywa uyisithunywa lokhu kusa uyisithunywa sendaba ezinhle kumbe isithunywa sendaba ezimbi. Oh, akukuhle na ukwazi ukuthi singabameli ukuthi sizingilosi izithunywa zovuko futhi sizithunywa zikaNkuluNkulu emhlabeni ogcwele isono ukuthi uKristu uyaphila enhlizweni zethu uyaphila emoyeni yethu uyaphila futhi usisusa empilweni ephansi yamanyala yesono futhi asiphakamisele phezulu futhi asinike uhaleluya emphefumulweni yethu futhi asenze izidalwa ezintsha.
We are messengers, angels of the covenant.
Sizithunywa ingilosi zesivumelwano kumangalisa okunganani.
And now in the Old Testament, if the word spoken
futhi manje kuTestamente elidala nqa ilizwi elakhulunywa zingilosi laqiniseka ngaleyo ndlela kwakufanele kuqonde kuTestamente elidala ngaphambi kokuba ilizwi lomprofethi libonakaliswe kwakufanele lihlolwe lokufakazelwa babengaxegi ngalo njengalokho esiyikho lamuhla uphume phandle nje futhi ube lohlobo luphi lwamadlabuzane kumbe olunye ulutho odumo kuNkulunkulu yikho lokho liphambanisekile. IBhayibheli lacho ukuthi ngensuku zokucina udeveli uzalingisela isiKristu asondele kangako kuze kukhohlise bona abakhethiweyo nxa kusenzeka kunjalo ngakho kumele sikuhlole futhi bakuhlola njani ngosuku lwabo ku-Urimi Thumimi isambatho sesifuba sika-Aroni esasilamatshe lawo phakathi kwayo carbuncle ijaspi indayimana irubi isafire wonke lawo matshe lawo amela ukuzalwa kwabokhokho laba abalitshumi lambili ayesesembathweni sesifuba sika-Aroni futhi lapho umprofethi eprofetha futhi lokho kukhanya okungcwele kwabaneka phezu kwakho uNkulunkulu wathi lelo liqiniso kodwa kungenani lokuthi kwakukhangeleka kuqiniseke okunganani nxa kungabanekanga kulokho kwakungayisilo iqiniso ngakho leyo Urimi Thumimi yahamba lalobo bupristi kodwa leli bhayibhili Urimi Thumimi kaNkulunkulu lamuhla futhi lapho umprofethi eprofetha kumele kubaneke impela lebhayibhili khona-ke uNkulunkulu uthi khona-ke uyehla phansi futhi akufakaze. Oh, ngingamdumisa okunganani uNkulunkulu lamuhla ngicabanga emuva ngenye isonto ekuseni phose njengaleyi lapho ngisuka ethabhanekeli futhi lina bantu lalikhala futhi lingicela ukuthi ngingahambi kodwa lapho ngithumayele ngoDavida loGoliyathi lokuthi lizakhangelana njani lalowo oqandayo umhlaba ungelandaba lowo othi insuku zezimanga sezadlula ngathi kulesiqhwaga esisodwa esikhulu futhi masinyane lapho singasibulala abanye bonke baza kuba lesibindi futhi inkosi yakupha lokho futhi-ke kwakukhona u-Oral Roberts lojegazi lokunjalo bahwatsha inkemba futhi salisa isitha sasikhupha elizweni savala imilomo yabo kabangeke batsho ukuthi izimanga kazenzakali ngoba nanzi lapha sibili ilizwi likaNkulunkulu lilaphakade labaneka ku-Urimi labaneka elizwini leyo yi-Urimi Thumimi yakhe futhi lapho kubaneka kulokho kwakuliqiniso futhi kuloba ngubani olesidingo nxa uyisoni ufuna ukuba kwazi ukuthi ungasindiswa njani kholwa enkosini uJesu Kristu. Lamuhla silezinto eziningi okufanele uzenze kufanele uvule amapheji amatsha kufanele wenze lokhu futhi wenze lokho ukuze usindiswe. Ngicabanga ngomlindi wentolongo yaseFiliphi lapho lumlindi wentolongo ebuza uPawuli kumele ngenzeni ukuze ngisindiswe ngabe kwakunguwe kumbe mina sasingabe samtshela izinto ayengafanelanga ukuthi azenze kumele uthiye ukunatha kumele uthiye ukujova amakhasi kwakho kumele uthiye lokhu kumele uthiye lokho. UPawuli kazange amtshele lokho wamtshela izinto okumele azenze kholwa enkosini uJesu Kristu futhi uzasindiswa. Manje lo ozo amazwi ami futhi akholwe kulo ongithumileyo ulempilo engapheliyo leyo iUrimi thumimi ibaneka uJohane ongcwele 5:24 Ngiyinkosi esilisa izifo zakho zonke uJakobe 5:14 biza abadala abagcobe ngamafutha amkhuleko wokholo uzasindisa abagulayo iUrimi ibaneka bona lelo yilizwi likaNkulunkulu elilapha kade Angilandaba ukuthi bangaki abaphika ukuthi uNkulunkulu ukhona abangakholwayo osolayo abathandabuzi bevuka uNkulunkulu uza kumangela izwi lakhe wathembisa ukuthi uza kwenza futhi kumele siqaphelisise kulezi zinto esizizwileyo yezi mhlawumbe loba yisiphi isikhathi siziyekele ziphunyuke ngoba nxa ilizwi elakhulunywa zingilosi abaprofethi laqiniseka baqiniseka na singaqeda iviki kulokhu laqiniseka na lapho uMose ekhuluma ngeqiniso laba njalo uthini ngo-Elija ehlezi phezu kwentaba inkosi yamtshela fika lapho Elija ngiza kuhlala lawe khonale ngifuna ubudlelwano uNkulunkulu uthanda ukuba nobudlelwano labantu bakhe kodwa kasikuma isikhathi eside okwaneleyo ukuze adlelwane lathi siphathekile kakhulu siqolotsha sisiyalelale indawo ngendawo lokunenginengi hlala uthule Elija wayefuna iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha zobudlelwano thina kasenelisi ukumnika imizuzu emithathu kalutshwane iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha zobudlelwano njalo njalo oh ngiyakuthanda lokho wathi ungakhathazeki ngokupheka siza kulungisisa lokho amawabayi aza kunika ukudla futhi yonke into iyakulunga ngifuna ubudlelwano nje lumprofethi omdala u-Elija ehlezi lapho phezu kwentaba lapho elobudlelwano loNkulunkulu ngani ukaputeni wathi ngiyakholwa ngizakhwela futhi ngiyemthatha manje ungazami ukwephula ubudlelwano lobo ngakho ukaputeni wenyuka lebutho lakhe elikhulu lamadoda amathumi amahlanu futhi wathi ngibuya ukuzokuthatha Elija futhi u-Elija wasukuma khangelani angumprofethi wenkosi wathi kanye inceku yenkosi makuthi umlilo ubuye uvela ezulwini futhi uliqothule futhi wehla phansi umlilo ukaputeni wathi oh uyazi ukuthini inkosi mhlawumbe yathi lokho mhlawumbe kwakuyikuduma kombane umbane nje usedlula futhi wabachaya ngizathumela abanye abangamathumi amahlanu u-Elija waphakama omunye wengilosi ilizwi lakhe liyaqiniseka Wakumele nje abe yikuphindisela ngokufaneleyo okwento yonke eyenziwa kubi. Wathi, "Nqanye inceku yenkosi makuthi umlilo ubuye." Futhi abangamathumi amahlanu besibili bacha, kulungile ukuphindisela konke. Ngoba uba ilizwi lonke elakhulunywa zingilosi laqiniseka, futhi isiphambeko sonke, futhi labangalaleliyo bemukela ukuphindisela ngokufaneleyo. Manje nazo into enkulu indima elandelayo Siza kuphepha kanjani Siza kuphepha kanjani nga ilizwi lika Elijah laletha incithakalo ngoba wayeyingilosi yenkosi Siza phepha kanjani lapho ilizwi lika Kristu likhuluma Ukumbe singehluleka kanjani lapho ukhulekelwa nga kuyilizwi likaKristu nga uKristu wagcoba ibandla lakhe ukukhulekela abagulayo futhi ibandla lenze lokho akukhulumayo yena ukuthi bona bakwenze konake kungehluleka kanjani akungeke wena ungehluleka kodwa khona akungeke kwehluleke futhi ingceke kuphela uligcina likuthwala indlela yonke nxa ungehluleka wehluleke ngokwakho uyasuka nje elizwini kodwa ingceke kuphela uhlala lelizwi lingeke lehluleke ngoba ilizwi labaprofethi lenza okunje lokunje kanganani ilizwi likaKristu eliyakuba yikho Siza kuphepha kanjani uba sidelela usindiso olungaka lolo olusekuqaleni lwaqala ukukhulunywa kithi yinkosi lwaqiniswa kithi yilabo abamuzwayo cabanga ngakho kwakhulunywa yinkosi singabuyela emuva kangaki na singamangaphi khona lapha okwehola na lapho uJesu ebuya ungofanayo izolo lamuhla lanini nini Manje kumbulani, wakala kukulunya uJesu ngokwakhe, futhi-ke, waqiniswa yilabo abamuzwayo. Manje mlaleleni. Lapho ebuya emhlabeni, wazichongo ukuba ngumsilisi, wathi, ayisimi engenza imisebenzi. Ubaba wami ohlala kimi, uyenza imisebenzi. Indodana ayenzi lutho ngokwayo, kodwa lokho ebona ubaba ekwenza, uJohane ongcwele 5:19. Khangela lapho uFilipi esiza kuye, Nathanieli, ngemva kokuphenduka kwaFilipi, wahamba wayathatha uNathanieli, wathi, woza ubone lowo esimfumeneyo, uJesu waseNazaretha, indodana kaJosefa, futhi wathi, kungaba lento enhle ephuma eNazaretha. Wathi, woza ubone, yiyo indlela yokuba usuthiseke, ufakaze. Buya ubone, oh, yikho okukhulu engake ngakuzwa, woza uzozifumanela wedwa. Unganiphandle futhi uchothoze emzileni oseceleni, kodwa fakaza izinto zonke, futhi ubambelele kulokho okuhle. Woza futhi ubone, endleleni bahamba bekhuluma, lapho esiza ebukhoneni benkosi uJesu, wathi, khangelani umIsrayeli okungela nkohliso kuye, wasusa isikhumba sonke kuye, phose. Wathalaza lapho wathi, awu, Rabi, ungaze nini? Awukaze ungibone, ungazi kanjani? UFilipi wathi, ngaphambili lapho ebiza wathi, uFilipi engakakubizi izolo lapho uphansi kwesihlahla somkhiwa, ngakubona. Amen. Wathi, wena uyindodana kaNkulunkulu, uyinkosi ka-Israyeli. Umfazi weza ebukhoneni bakhe futhi wathi, hamba uyethatha indoda yakho. Wathi, angila. Wathi, kunjalo, ulabahlanu, laleyo ophila layo kayisiyo yakho, ukhulume iqiniso. Kucabange. Wathi, mnumzana, ngiyabona ukuthi wena ungumprofethi. Lokho siyakwazi ukuthi lapho uMesiya esiza, uzasitshela izinto zonke. Wathi, nginguye okhuluma kuwe. Futhi wagijima futhi watshela abantu bedolobho, wozani libone indoda engitshele konke engakwenzayo. Kayisuye lo uMesiya na? Kwakhulunywa inkosi. Kwenzakalani? UJesu wathi engakasuki, izinto engizenzayo lizazenza lani? Kunjalo na? Izinto engizenzayo lizazenza lani? Lezi nengi ezedlula lokhu, ngoba ngiyakubaba. Oh, ngiyababona behamba ndawo zonke, Marko 16, bahamba indawo zonke, bechumayela, inkosi isebenza labo, iqinisa ilizwi. Futhi lapha uPawuli esipha into efanayo, watsho ukuthi ivangeli laqala ukuchunyayelwa nguJesu futhi laqiniswa kithi yilabo abamuzwayo. Yilo ilitshe lesisekelo. Oh, malibusiswe ibizo lenkosi. Yilo ilitshe lesisekelo. Futhi ukucabanga, iminyaka ezinkulungwane ezimbili sezedlule, abangakholwayo baphakamile, abalandula ukholo, labathandabuzayo, labasolayo. Kodwa lamuhla, lo Jesu ofanayo, uqinisa ilizwi lakhe ngendlela efanayo, ngalabo abamuzwayo. Muzweni yena, akutsho ukuzwa nje intshumayelo, lokho kutsho muzweni yena. Yebo. Siza kuphepha kanjani? Kungaphi ukuphepha kwethu? Oh, uthi kabusiswe uNkulunkulu. Ngingowebandla leMethodist, ngingumPresbyterian, ngingumPentecostal. Lokho akula ngitsho okokwenza ngakho. Futhi uhambe emzileni oseceleni, futhi ufune ukukubiza okwamadlozi, kumbe ukubamba imicabango, kumbe udeveli othile, kumbe enye into. Usizi kibo. Nxa ilizwi lonke laqiniseka ngezingilosi, uJesu wathi, akusikho isikhatshana, futhi umhlaba awusoze ungibone njalo. Kukanti ngiza ngibona, ngoba ngiza kuba lani loba kini kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Futhi lapho simbona esehla phansi, ukuqhubeka ukuqinisa ilizwi lakhe, thina siza kuphepha kanjani? Nga thina sisekela elinye ibandla, kumbe enye inhlanganiso, kumbe inhlanganiso yesonto, kumbe okunye okungumbono wethu. Kungcono uzikhulule, ngoba isono sonke saphindiselwa ngokufaneleyo ngaphansi kwengilosi. Kanganani lapho indodana kaNkulunkulu ikhuluma isemazulwini ukubonakalisa ilizwi lakhe, siza kuphepha kanjani uba sidelela usindiso olukhulu kangaka? Oh minabo, uNkulunkulu laye indima yesifo. uNkulunkulu laye ebafakazela.
The Lord bore witnesses.
Kangela lokhu, iNkosi yafakaza. Oh, ngiyathokoza kangako ngalokho. iNkosi yafakaza. Kangela, lapho u-Elija ehlezi entabeni futhi wathi, nganye ngumuntu kaNkulunkulu, makuthi umlilo ubuye uvela ezulwini futhi uliqothule. uNkulunkulu wafakaza ukuthi wayengumuntu kaNkulunkulu. uNkulunkulu uhlezi efakaza. Impilo yakho izafakaza. Angikwazi ukuthi kuyini ubufakazi bakho, kodwa impilo yakho ikhuluma kakhulu, ilizwi lakho alizwakali. Kodwa ukuphila kwakho, impilo yakho yansuku zonke izafakaza oyikho. uNkulunkulu uyafakaza. Yebo, umoya ongcwele uluphawu, futhi uphawu luthatha nhlangothi zombili zephepha. Baya kubona umile lapha, futhi bakubone uhamba, hathi kuphela ebandleni kodwa emsebenzini wansuku zonke. Ubekwe uphawu nhlangothi zombili, ngaphakathi langaphandle, ngentokozo olayo, futhi langempilo oyiphilayo. Ubekwe uphawu ngaphakathi langaphandle, ukuthi uyakwazi ukuthi usindisiwe, futhi lo mhlaba uyakwazi ukuthi usindisiwe ngempilo oyiphilayo, ngoba uNkulunkulu uyafakaza. Libusiswe ibizo lakhe elingcwele. Mina bo, ngizwa ngikholekile. Ucabangeni bazalwane lapho. Oh, izimvu zami ziyalizwa ilizwi lami, futhi owemzini kazimlandeli. Oh, ukuthi amabizo ethu asempameni yezandla zakhe, kuphambi kwakhe imini lobusuku. Ilizwi lakhe lihlezi liphambi kwakhe. Isithembiso sakhe angeke asikhohle, futhi uyakuthanda. Manje uzafakazela abangabakhe uqobo, awuvuli umlomo wakho futhi ukhulume ilizwi. Umhlaba uzakuba kwazi enye into eyenzakele kuwe. Efakaza konke ngezibonakaliso lezimanga, langemisebenzi yamandla eyizinhlobonhlobo, lezipho zikamoya ongcwele ngokwentando yakhe uqobo. Asithatheni umbhalo owodwa nje manje singakavali. Ngosuku lwePentekosti, lapho besemukela umoya ongcwele, phose ngemva kwamalanga amane, uPetro wayedlule esangweni elithiwa elihle, yena loJohane. Bathi, khangela kithi emuntwini, futhi wathi, isiliva legolide angila, kodwa lokho engilakho ngizakukunika ebizweni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sukuma futhi uhambe. Futhi indoda yakhangela phezulu futhi ayizange ibuze lutho ngakho. Wasukuma nje waqala kuhamba. Babengabantu abangakwaziyo futhi bengafundanga, kodwa iBhayibheli lathi kwakumele babaqaphele ngoba bakwazi ukuthi babe loJesu. Mfowethu, lapho umhlaba usazi ukuthi ubukade uloJesu, lapho ungaphila impilo engangcwelanga kulo mhlaba wakhathesi nakulobu bunyama, ukuthi umhlaba uyakwazi futhi uyabona ukuthi ukuloJesu, lapho esimangelengele isifebe esidala esingcolileyo sesitalada, singaba inkosikazi sigezwe egazini lewundlu. uNkulunkulu uyafakaza ukuthi uyaphila. Thatha isidakwa esiphansi sibili, esizulazula kumkaso, esiphatha kubi abantwabaso, futhi sithathe ukudla etafuleni ukuyanika iwule. Makuthi sibe loJesu kanye, uzambona ephenduka njengoligiyoni owayesesengqondweni yakhe eqondileyo futhi egqokisiwe ezinganeni zakhe lakumkakhe lakwabathandekayo bakhe. Impela, isikhathi esedluleyo, phose iminyaka engamathumi amane edluleyo, lapho inkolo zomhlaba zahlangana futhi labehlukeneyo basukuma futhi bakhuluma futhi uMohammed wakhulumela inkolo kaMohammed amaJain bakhulumela amaJain umbhuda amabhuda futhi lapho uDokotela omncinyane ngiyakhohlwa ukuthi isibongo sakhe sasingubani khona ngalesi sikhathi nje bengilazi ibizo lakhe kodwa sengilikhohliwe wakhuluma ukumela isiKristu futhi wakhuluma indaba kankosikazi Maccabee wase-Oklahoma eMelika wayeziphethe kubi futhi ephansi phansi kwaze kwathi lapho besiyambulala babengeke babeke izandla zabo kuye wayengcolile futhi esenyanyeka bambopha etheswe icala ukubhema isigazi etshayela inqola yamabhiza futhi wephula imithetho amarekhodi e-Oklahoma lapho esedlula esitaladeni etshayela umhlambi wamabhiza amane futhi wayesenyanyeka futhi encolile sibili kwaze kwathi umphakathi wawungasenelisi ukufika ngitho lapho ayekhona kangako kwaze kwathi labo babulali besiyambulala abenelisanga ukumlengisa bathululela nje ithara lensiba phezu kwakhe ukumbulala lapho lumthumayeli omncinyane esipha indaba yakhe ngendlela enjalo waze wenza abantu bahlale ekugcineni kwezihlalo zabo belalele ukubana kuyini okwakuzalandela lapho efika phansi kulokho esenyanyeka sibili engcolile ephansi phansi kwaze kwathi imithetho yayingasafuni kudlalela kuye wayephansi sibili yena kanye udeveli wesihogweni wayezayala umuntu onjalo phoze indlela akhuluma ngayo indaba wasesithi-ke madoda amnene ezinkolo zomhlaba ngabe inkolo zenu zilolutho olungahlanza izandla zikankosikazi Maccabee na umuntu wonke wahlala wathula wasexakeza izandla zakhe futhi weqala phezulu emoyeni wathi duma kunkulunkulu igazi likajesu kristu alingeke lihlanze izandla zakhe kuphela kodwa lizahlanza inhliziyo yakhe futhi limenze abe ngumlobokazi wakhe ngiyalitshela umusa omangalisayo umsindo omnandi kangaka owasindisa isihlupheki njengami ngangilahlekile kodwa manje sengitholakele ngangiyisiphofu kodwa manje sengibona ngumusa owafundisa inhliziyo yami ukwesaba kwakungumusa owakhulula ukwesaba kwami wabonakala uligugu kanganani lowo musa ngehola ngiqala ukukholwa impela siza kuphepha kanjani nxa sidelela okunje ungadelela ukudla uzakufa ungadelela ukuthatha ikhona uzatshayelela ungadelela ukusenga inkomo izawoma ungadelela amazinyo akho kuzafanele ukuthi uwakhuphise wonke impela uyabhadalela ukudelela kwakho oh Branham Tabernakele landilinazethekeli makuthi ngilitshele enye into khathesi ungadelela ukufakaza ngenkazimulo kankulunkulu ungadelela ukunika unkulunkulu udumo lenkazimulo uzazithola usuqanda upholile futhi usuhlehlele emuva ezinye zalezi nsuku nikeza unkulunkulu udumo siza kuphepha kanjani nxa sidelela usindiso olungaka akusela sikhathi kwenzakale ukuthi nje nginanzelele umfowethu Tom obehamba phakathi ngemuva lapho sizavala futhi sizaqhubeka ngalokhu lobu busuku inkosi ithanda asikhulekeni okwesikhatshana nje baba wethu osezulwini kuwe makube izibusiso lendumiso lenhlonipho lenkazimulo lenhlakanipho lobukhulu lamandla kuze kube nini lanini oh kulelo wundlu elahlala esihlalweni sobukhosi ubukhosi lemibuso layo yonke into yanikwa esandleni sakhe lapho evuka kwabafileyo ekulungisisweni kwethu waklabalala emhlabeni amandla wonke ezulwini lasemhlabeni anikwe esandleni sami hambani lina ngakho-ke emhlabeni wonke futhi lithumayele ivangeli oh wundlu elithandekayo elifayo igazi lakho eliligugu kalisoze lalahlekelwa ngamandla alo kuze kuthi lonke ibandla likankulunkulu elihlengiweyo lisindiswe lingabe lisona njalo sisize njengabathumayeli ukubona ukuthi sifuna okuningi ukuthi kumele sibe lebandla kanjani kumele sibe lalokhu kumele sibe lakho konke abesifazana bethu bengakayi ebandleni kunjalo bezibiza ngokuthi ngamakristu kuzamele babe lohlobo oluthile lwesigqoko kumbe bagqoke bacece kakhulu futhi abathumayeli kuzamele babe lemali eningi kangaka bengakabuyi futhi into zonke kumele zibe yikuthi lokuthi o kristu Lapho ngibala lapha ukuthi bazulazula begqoke izigogo zemvu lezigogo zembuzi behlala emigodini yomhlaba nasemabhalwini. Bazulazula ngaphansi kokuzingelwa okunzima futhi kunjalo bathola ukholo ngaphansi kwenkonzo yengilosi. Thina siza kuphepha kanjani lapho inkosi uJesu isinike amakhaya amahle lezimota lezigqoko lokudla? Futhi siyanyunyutha, sihlala phansi, singamavila, kasizami ukuphuma futhi senze enye into ngakho, siza kuphepha kanjani, Nkulunkulu na? Oh, ngiyakhuleka ukuthi uzavuthisa ukukholwa kwendlela yakudala, kuyo yonke inhliziyo, kulokhu kusa, Nkosi, ukuthi abantu baphakame futhi babe kikho. Akasisebenzeni lapho ukukhanya kwemini kusakhanya, ngoba ilanga liyatshona ngokuphangisa, futhi impucuko iyahamba. Futhi kuzabe sokungasela sikhathi, luzahlanganyela lela phakade. Oh Nkulunkulu, siphe lamuhla ukuthi sihambe ngombono omutsha, lenhlakanipho lokuzwisisa, ukuba kwazi ukuthi silande njani izoni, futhi sizilethe kuKristu. Zwana umkhuleko wenceku yakho Nkosi. Ngiyacela, nxa kukhona omunye lapha, lo ongamaziyo uKristu njengomsindisi wabo, ungaphakamisa isandla sakho futhi uthi, ungikhumbule mfowethu Branham. Ungaphakamisa isandla sakho nje uthi, ungikhumbule, ngifuna ukuba ngumKristu, angisafuni ukudelela njalo. Unkulunkulu akubusise. Emuva lapho mnumzana, omunye njalo othi, ngifuna ukuphakamisa isandla sami mfowethu Branham, futhi ngifuna ukwamukela uKristu njengomsindisi wami. Ngadelela sonke isikhathi. Oh, ngiyahamba ebandleni, sibili ngingowasebandleni.